sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa ke nxa kuyukuthi into le impilo ingaqhubeka, ukukhumbula ukuthi phela akula mafutha esathola kubo Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi, okuswelakalayo nje ukuthi kube lomuntu okube lelizwe lelizwe Afrika khonaphana elingawalungisa amafutha lamthe lungele izimota lokunye okunjalo njalo. Ngithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyo esisiza ephela kuyo, but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Ye, kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kulempi bafika ngempi bekhweza amaprize, bevike ngempi bekhweza amaprize kungelanda ukuthi amafutha wona ngawo vele akhwelile, babe bethole intshukuntshuza ukuthi akhweza njani amaprize. Kodwa angiboni ukuthi kuza kuba lakho ukuthi kusinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Okungaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona Dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathili Israel, ngapha kunamathili ngomsila kuthi nje Palestine. So ukuthi abantu bakhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayisihlahlabani, bayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sile problem la kathesi even xa ukhangelele UK labo Russia. Emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.